umthethwandabalo uthe ababili laba kumele bakhululwe namhlanje enkantolo yeshikuru maximum prison lapho abavalelwa kusukela ngomnyaka ka-2012 baze bagwetshwa ngomnyaka ka-2016. Amagqwetha amele ababili laba abengaphansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likazulu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amagqwetha la agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa, lomnumzana Charles Gwaramba ndawonye lomnumzana Gift Mtisi. Isinqumo esethulwe ngabahluleli abathi uRita Makarau, Susan Gwaunza, Susan Mavangira siveze ukuba isigwebo abasiphiwayo sibekwe eceleni lokuba akula bufakazi bokuthi yibo ababulala ipolisa leli uInspector Petros Mutetsa. Ababili laba babebotshwe bebane lonkosazana Yvonne Msarurwa owakhululwa ngomnyaka ka-2018 phansi kohlelo lukahulumende olwaxolela izibotshwa zesifazane. Owesine uPhineas Ntarikwa wabhubha esesitokisini. Lokhu kujabulisa abaningi ababalisa isikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Uwitness Dube yena othi ukubotshwa kwabo kokungamelanga kwenzakale.
Njengebandla siyakwamukela ukukhululwa kuka Last Mayenga Hama Lutunga Mirai Madzokere. Icala labo ababeletheswa lalisukele eziphithiphithini zepolitiki. Icala lelo kalizange liphathwe ngendlela elungileyo, akuzange kuphume lonke iqiniso ngalokho okwenzakalayo. Ngakho silusizi kakhulu kumuli eyalahlekelwayo pholisa lelo elaswelakalayo ngaleso sikhathi kusenzakala lezo ziphithiphithi.
Lokhu kusekelwe ngummeli wewange Central engweMDC Alliance umnumzana Daniel Molokele.
Siyajabula ukuba iSupreme Court of Zimbabwe yehlise isigobo sokukhulula uLast Mayenga Hama lo Thungamirai Madzokere. Siyabonga kakhulu bonke abasebenze gadalala iminyaka yonke leyo ukuthini uLast Mayenga Hama lo Thungamirai Madzokere baphume ejele.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Pride bathi uhulumende emthethwandaba babhadalwe imali yokubotshelwa amanga.
Ukukhutshwa entolongweni kukaLast Mayenga Hama lo Thungamirai Madzokere into ejabulisa kakhulu ngoba bebesibili isikhathi eside kakhulu besegrubhi lapho ebebeqinenelwa icala lokuthi babulala ipolisi, icala lamanga nje ngoba into leyo bengayenzanga, bekungelayo i-evidence etshengisela ukuthi lelo cala baliyenza. Kodwa-ke sibone behlala isikhathi eside kakhulu esingafika 8 years belokho besentolongweni ngoba amadale bengafuni ukuthi indaba yabo izwike, izwakale, icini sizwakala nje kathesi lapho sebekhuluma ukuthi hhayi abantu abalacala sikhangelela ukuthi labo bengaphuma lapha entolongweni kumele besuke i-government sibili bethi hhayi kumele bebhadale imali ukuhlala kwakwenza ejele ngoba hhayi bekungela sizathu.
Loba nje bufakazi abucaca ukuba ababili laba ngabalacala. Okwandisa ubuhlungu yikuthi umthethwandaba we-High Court wabafumana bele cala. Okwadanisa uLast Mayenga Hama yikuthi ngelanga okwenzakala khona udaba lolu zweni e-United International Family Church ekhokhelwa ngumfundisi Magandiwa wakhipha ubufakazi bomfanekiso kamabonakude kodwa abuzange bumsize. Umsarulo wathi ekhululwe waya kubandla le-MDCT esithi ibandla le-MDC Alliance lalingabananzi besejele. Umbuzo osukhona ngothi ababili laba bazawuya kuliphi ibandla njengoba bavalelwa ejele ibandla lingakadabuki phakathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.